iBhayibhile labantwana lisinika ukuqala kokudana komuntu.
Ibhalwe ngu-Edward Hughes, yafundwa ngu-Clementine Moser. Sitholakala kukheli elithi www.bibleforchildren.org.
UNkulunkulu wadala yonke into. Kwathi lapho uNkulunkulu edala umuntu wokuqala u-Adam, wayehlala esivandeni esedeni lonkosikazi wakhe u-Eva. Babehlala belenjabulo epheleleyo, behlonipha uNkulunkulu njalo bekholisa ubukhona bakhe kwaze kwafika olunye usuku. Yebo, uNkulunkulu wathi lingadli isithelo sasonke isivande, inyoka yabuza u-Eva. Siyavunyelwa ukudla sonke isithelo ngaphandle kwesisodwa, kwaphendula u-Eva. Singavele sidle loba okuthinta leso sithelo sizakufa. Kalisi, inyoka yatsho. Liza kuguquka lifanane noNkulunkulu. U-Eva wasehawukela isithelo saleso sihlahla, wasalalela inyoka leyo, wadla leso sithelo. Ngemva kokungahloniphi kuka-Eva, waseyenga u-Adam ukuba badle leso sithelo. U-Adam kwakumele athi hatshi, angisoze ngidelele ilizwi likaNkulunkulu. U-Adam no-Eva beze bewone, bonke bahle bakwazi ukuthi banqobe. Basebethungela ndawonye amahlamvu omkhiwa, bazenzela amafasikoti, bazigqokisa njalo bacatsha egangeni, becatshela ubukhona bukaNkulunkulu. Ekupholeni kosuku, uNkulunkulu wasebuya esivandeni. Wayesekwazi lokho okwenziwe ngu-Adam lo-Eva. U-Adam wasola u-Eva, u-Eva wasola inyoka. UNkulunkulu wasesithi, inyoka ithukiwe. Owesifazana uzaba lobuhlungu nxa ebeletha abantwana. U-Adam, ngenxa yokuthi wenze isono, umhlaba uthukiwe ngameva lokhula oluhlabayo. Uzakudla, usuthe ngesithukuthuku sobuso bawo. UNkulunkulu wasekhipha u-Adam lo-Eva esivandeni esihle ngenxa yesono abasiyenzayo. Bahlukaniswa kuNkulunkulu onika ukuphila. UNkulunkulu wasedala inkemba evuthayo ukubavalela ngaphandle kwesivande. UNkulunkulu waseyenza amajali awesikhumba ukuze u-Adam lo-Eva bayembathe. UNkulunkulu wazithatha ngaphi izikhumba? Ngesikhatshana imuli yazalwa ku-Adam lo-Eva. Indodana yabo yokuqala uCain wayengumlingisi. Indodana yabo yesibili u-Abel wayengumalusi. Kwasekusithi ekupheleni kwezinsuku, uCain waletha enkosini umnikelo owesithelo somhlabathi. Laye u-Abel waseletha okwamazibulo ezimvu zakhe kuNkulunkulu. UNkulunkulu akathokozanga ngomnikelo kaCain. UCain wazonda kakhulu, kodwa inkosi yathi, nxa uyenze okuhle, akuyamkeleki yini? UCain wala lokhe ethukuthele. Kwasekusithi emva kwesikhathi, uCain wasukela umfowabo u-Abel wambulala. UNkulunkulu wakhuluma loCain, ungaphi umfowenu u-Abel? Angazi, waqamba amanga uCain. Ngingumlondolozi womfowethu yini? UNkulunkulu wasejezisa uCain ngokumthathela isipho sokudima, lokumenza abe ngumhambuma emhlabeni. UCain wazisusa ebukhoneni benkosi, wasethatha indodakazi ka-Adam no-Eva, wabamazi umkakhe, wakhulisa umndeni. Ngesikhatshana abazukulu bakaCain labazukulwane bagcwala elizweni lapho ayehlala khona. Ngokunjalo imuli ka-Adam no-Eva yaqhela masinyane. Ngamalanga lawo abantu babephila isikhathi eside ukwedlula kathesi. Lapho kubelethwa uSethi, ku-Eva wathi, uNkulunkulu ungivekele enye inzalo esikhundleni sika-Abel. USethi wayeyinceku kaNkulunkulu eyaphila emhlabeni okweminyaka engamakhulu ayisitshiyagalolunye letshumi lambili, njalo wayelabantwana abaningi kakhulu. Emhlabeni, abantu bakhulelwa yibubi kusukela kusizukulwane esinye kusiya kwesinye. Ekugcineni uNkulunkulu wacabanga ukubhidliza abantu. Inyamazana zonke lenyoni, uNkulunkulu wazisola ukuba wadala umuntu. Kodwa kukhona eyodwa indoda eyayijabulisa inkosi. Indoda le yayithiwa nguNowa. Wayeyisizukulwane sikaSethi, uNoah wayengcwele njalo elungile, wayehamba ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wafundisa njalo amadodana akhe amathathu ukuthi ahloniphe uNkulunkulu. Ukuqala kokudana komuntu, indaba evela elizwini likaNkulunkulu, eBhayibhelini itholakala kuGenesis 3-6. Isango lamazwi akho lunika ukukhanya, amaHubo 119:130.
UNkulunkulu uyakwazi ukuthi senze izinto ezinde, lezi azibiza ngokuthi yizono. Umjeziso wesono yikufa. UNkulunkulu uyasithanda kakhulu, wasithumelela indodana yakhe uJesu ukuze asifele esiphambanweni, efela izono zethu. UJesu wavuka wabuyela ezulwini, ngokunjalo uNkulunkulu wasixolela izono zethu. Nxa ufuna ukutshiya izono zakho, tshono lokhu kuNkulunkulu. Kuwe Nkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi uJesu wangifela, njalo kathesi uyaphila. Ngicela ungene empilweni yami, ungithethelele izono zami ukuze ngibe lempilo enje, njalo bese ngizaba lawe kuze kube nini lanini. Nginceda ngikuphilele njengomntana wakho. Amen. Johane 3:16. Funda iBhayibheli njalo ukhulume loNkulunkulu nsuku zonke.